Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uEvans Zininga obesipha ke indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani Zulu kandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Nhlolanja 2023 igama ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje luyaqhubeka uhlelo lokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa abanye besola indlela oluqutshwa ngayo.
Into engiyibonayo yebo amapolisa bayenza umsebenzi omuhle ukuthi kona bahambe ezindlini bedinga isidakamezwa lezo, kodwa kayisiyo solution yona leyo. Isolution kubamba abantu abayenza leyo.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi i-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho e-ZEC kumele iveze ugwalo lokuhlelwa kutsha kwezigaba zokuvotela olwe-delimitation.
I-election eyikhondakthayo ayisiyo ye-government, yi-election yabantu. So ngaleso sizathu abanikazi be-election kufanele bazi konke okwenzakalayo.
Amalunga enhlanganiso ezimela amalungelo abesifazana bezibuthene izolo edolobheni leHarare zicubungula indubo eziphathelane lokuphatheka kwabesifazana kwezombusazwe.
Iproblem esinayo yithi omama, yithi esithi ma unye umama efuna ukuma laphasi singamvotheli, sivothele omunye ubaba. Iproblem ithi thina.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa athi abophe abantu izolo endaweni yenzimbe eMatapi eMbare eMsika lapho kulezindlu ezazisetshenziswa ukulindela kodwa esezihlala imndeni ebikwa ipheka utshwala ngokungekho emthethweni okubangela ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanye lokudala amacala. Embikweni owethulwe izolo amapholisa athi azaveza inani lababotshiweyo lamuhla ngemva kokuthola utshwala lobu bugcwele emoteni zama-trucks ezine. Kusenjalo amapholisa athi abophe abantu abangamakhulu amathathu lamachumi ayisithupha lasithupha 366 izolo kumkhankaso wokuzama ukuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokukhuphule inani lababotshiweyo laphose layafika kunkulungwane elamakhulu amane 1289 selokhu kwasungulwa lolu hlelo olubizwa ngokuthi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli weSouthern edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Into engiyibonayo yebo amapolisa bayenza umsebenzi omuhle ukuthi kona bahambe ezindlini bedinga isidakamezwa lezo, kodwa kayisiyo solution yona leyo. Isolution kubamba abantu abayenza leyo nto. Ungakhangelisisa kakahle uzabona ukuthi kona abantu abalungisa lezo izinto ngabantu abakusecurity for service. So into ehluphayo ukuyabopha abantu abadingisayo kulokuthi kona babophe labo abantu abalungisa lezo zinto. Yikho lokho okuqhakathekile lokho kudika labantu abasezitritini laba kusebenzi lutho, ngoba ungazobabopha baza kutshela ukuthi kona sidinge kuzibani ukuthi liye kuzibani loyana seliyesaba. So akusebenzi lutho lokho. Ye amapolisa ayeze kuhle ukuthi kona babophe, kodwa ke ayisiyo solution. Isolution ikudinga ukuthi kona indaba lomuntu esegula ngekhanda, likhanda nje kumbe isisu. Nxa siyisisu liyelapha isisu, kalelapha ikhanda. So lapha mbona ngathi siyelapha ikhanda la, kaba yelapha isisu. Uhulumende kabona ukuthi ngobani abayenza leyo nto.
Izizathu-ke ezibangela ukuthi abantu benze lokho, liyake lilucubungule yini lolu daba ephalamenti?
Iyakhulunywa le ndaba ephalamenti kakhulu dadewethu. kodwa isolution ikakudla. Siyabonga ukukhuluma i-talk show. Uthola sikhuluma nje siwumana khona phela eParliament. Akulalo utholi phumayo ikudlalisa amazwi. Sikhuluma nje kubantu abafake izibi endlebeni. Isolution engiyibonayo mina ubuyanga ungaphela ebantwini. Yikho kwenza ukuthi khona abafana laba bengaliwa bengabhemi iguga, bengabhemi lokho okuthiwa yinja, bengabhemi umtoriro. Ngoba bayabe besemsebenzini behola izimali ezizo ukuthi khona labo abanathayo bahambe bethenga utshwala obuhloliweyo. Laba abantu abalabo obabonayo bebhema lezi zinto ngabantu abasezitritini abangenamsebenzi, ama-form 6 ama-graduate. Ongakhuluma isikiwa labo bafana bayakutshayela esinye isikiwa sokuthi awusuzuuphendula. Kulusizi kakhulu into esisubuhlungu nxa sikhuluma seze. Mina ongibona ngikhuluma sonye le first born yami owalimala ngakho khona. So ngiyakwazi ubuhlungu esilabo njengabazali. Into le yasonto yokudlala ngayo. This generation is a lost generation completely. Balahlekile abantwana. Uzakhumbula ukuthi kona eBhayibhelini abantwana beIsrayeli besiya eCanaan. That generation was completely destroyed. With the just rock. Hiko sokwenze kona abantwana. Siyafundisa abantwana bafunde ingqondo zibe zinengi kakhulu. Abanye baba ngamadoctor, baba ngama engineers, ama robotics. Kodwa ke liyabafundisa ukuthi bayenga. Ayabe lenhlahla abaphuma ngabadlwelizwe ngakhala abantu abasebadlwelizwe, abantu ala mabhuku lapha. Abantu abafundile. So isolution, first solution, yikunika abantwana umsebenzi. Second solution, yikubamba labo abadila ngayo lelo. Ngazi izimbanje, olimizimba nje mpopheni. Lingabophi abantu abathengisa izimbanje abahodileyo. Nxa liguga lo muntu waqala ngesayensi yokuthi khona amaglobe aphuma iguga, babani umuntu yena lo? Ngoba uzabona ukuthi khona abantu lobona laba ngabantu abayisabisayo abasozibabotshwe. So lapha ngazi kumbe siyelapha imbilaphi sifanele silapha isilona. Yikubona kwami mina khonokho engikubonayo eParliament sesikhulume sakhuluma, but that Parliament is a talk show. Ulanto ephumayo laphana kuwumana kuphela sithenze ukukhuluma laphana. Ngiyangizwisa ubuhlungu nxa sengikhuluma le ndaba dadewethu.
Lo ke ngomnumzana Peter Moyo, ummeli weSouth Africa edalele eParliamente eHarare, obeqoqa icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le eHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ukwezokhetho, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi i-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission iZEC kumele iveze ugwalo lokuhlelwa kutsha kwezigaba zokuvotela olwe-delimitation elunikeze umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. I-ZEC iphe uMnangagwa ugwalo lolu ngemva kokuluguqula kulandela ukukhonona kwamalunga amabandla wonke edalela eParliamente esithi li-commission yayehluleke ukwenza umsebenzi omuhle. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoqelo wake waba lilunga le-CCC umnumzana Bednico Bebe yena othi amqotho amazwi kaChamisa.
Umqakathekileyo engakutshela abalaleli ntungameli ukuthi i-ZEC is a public institution. It's answerable to the public. It is a government parastatal. It's a public institution. Not answerable to government but answerable to the people. I-election eyikhondakthayo ayisiyo ye-government, yi-election yabantu. So ngaleso sizathu abanikazi be-election kufanele bazi konke okwenzakalayo. So urayithi u-Chief Champion Chamisa nxa esithi yena kakuthenjwe abantu babe kwazi, ngoba nxa kuthiwa into iyapublishwa ku-government gazette kutsho ukuthi yinto esitshelwa abantu ukuthi it's a public document. So kufanele ebantwini into yabantu. So right, ukuthi sibone for sure ukuthi kona khonoko okufakwe ngupresident yikho okuvela kuZEC. IZEC layo isilomlando wokuthi nxa abantu befuna ugwalo lolo, so kufanele babanike ngoba vele soluyi-public document. So akunasizathu sokuthi kale, ngoba nxa sebesala sekutshengisa ukuthi izweki kayisayenzi ama-election isenzela abantu kodwa kutho ukuthi ukhona esimenzela hathi abantu beZimbabwe. So khonoku ngezindlela nxa silandela umthetho welizwe nokuthi ilizwe likhokhelwa njani, izweki iyalisephula umthetho ingayisala ukuthi likhiphe nolobosa.
Izeki yona ihlezi isitsho baba Bebhu ukuthi iqhuba umsebenzi ngemfanelo njalo akukho okubi engakufihla kanti njalo akukho okungaqondanga ekwenzayo.
Ukuthi sivumelane nabo lokho abakutshoyo abasitshengise phela nxasitakuthi akukaba ngakufihla ngabe ngafihlile to abaqale ngogwalo lonalo ukuthengisa ukuthi bakutshengise ukuthi kabafihlile. Kodwa singabona lwesala logwalo kuthi kale selefihle ugwalo. So sesizabatshela ukuthi hayi lithenga lifihle lutho kodwa lina selifihle ugwalo. So bakasitshengisi ukwenzela ukuthi sisuthiseke ukuthi umsebenzi wabo bawenze ngemfanelo.
Nxa kukhona elikusolayo kuyini okungaphekwa khonapho? Kuyini abangakupheka okwezek okungenza bangathandi ukuthi lolo gwalo lubonakale ngabantu?
Ungakhohlwa into kamili ukuthi ugwalo lolu luqale lwasolwa hatshi kuphela yibandla le-CCC. Lusolwe lwaze lasolwa ngabanye bezandla. Lusolwe ngama-opposition parties wonke jikelele. Kwasekuthiwa izethu layihambiye lilungisisa. Nxa isililungisisile lokho kade lusolakala, sekungumlando wezethu ukuthi ikhombise abantu ukuthi lokhuyani kade likusola sesikulungisile nanku yikho sikuhambise kupresidenti. Ngoba ugwalo lolo is a public document. Into ama-constituents lama-ward lapho kuhlala khona abantu, lapho kuzavota khona abantu, babe yitshengisa ama-polling station lapho kuzavotela khona abantu. So kutho ukuthi yinto yabantu asonto yabo, bangaze bayibambe nganiyinto yabo okuthiwa yi-private entity. Yinto yabantu, kabaveze into yabantu kubanikazi ebantwini.
Lo-ke ngumnumzana Bednico Bebhe, ilunga le-CCC, njalo wake waba ngummeli wenkayi eNkayi South edalele ePhalamende. Ubexoxa icingweni loNtungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo. Isikhulumeli se-ZEC umnumzana Jasper Mangwana walile ukuphendula imibuzo ye-Studio 7 esithi isikhulume lomgcinisihlalo wekhomishini yakhe unkosazana Priscilla Jigumba, yena obengabambeki ecingweni.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Amalunga enhlanganiso ezimela amalungelo abesifazane bebuthene izolo edolobheni leHarare becubungula indubo eziphathelane lokungaphatheki kwabesifazane kwezombusazwe. Indikimba yalumhlangano ibisithi Women's Political Participation. Kuphume ukubana kufanele kubunjwe umthetho wokulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa kumbe iGender Act njengokulotshwe kusekelo sombuso welizwe. Amalunga abekulo mhlangano avumelene ukuba umthetho lo ungasiza kakhulu ekuphakamiseni abesifazane ukuba labo baphatheke ngokugcweleyo kwezombusazwe. Okuningi asikuzweni kuGainer Gumede Saidi esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Abesifazane abaphuma kumabandla achiyeneyo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bebebuthene eHarare izolo lapho abamabandla ezombusazwe abafake izicelo zabo kugwalo lokuzinikela ukugcwalisisa udaba lokulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa. Umqondisi wenhlanganiso e-Women in Politics Support Unit, unkosikazi Sakhile Sifelani Ngoma, uthe umhlangano lo uqakatheke kakhulu njalo kufanele uhulumende angenele ukubona ukuthi lumthetho uyabunjwa ngoba ukulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa sokuthethe isikhathi.
Sibone ukuthi kuqakathekile ukuthi i-government eyeZimbabwe iyenzele imithetho engancedisa ukuthi obomama bathole amalungelo abo kungena ukuzame okunganqediwe ukhangele ukuthi into yokuthi umbindo otholakala ngesikhathi semikhetho nesinye isikhathi iyabukhangelane lokomama ukudlula abanye bethu. Yikho-ke siyabe sesithi kube mithetho emele ukuthi liphuze ezancedisa ngakhonapho. Kodwa-ke siyabona ukuthi linokunye esibeke ukuthi sikukhangelele amaphepha angikhona achovisayo ngesikhathi semithetho. Izimali ezifunakalayo nezinye izikhathi ziningi kakhulu azikwaniseki nezinye lazo izihambiso ezokuthi abantu
Omela eMathebeleland North edalele ePhalamende ongwebandla leMDCT uNkosikazi Lwazi Sibanda uthi laye uvumelana lokubunjwa komthetho oyiwo ozabona ukuthi abesifazane babancindezelwa ikakhulu abaphatheka kwezombusazwe.
Yani ngomunye osekelayo ukuthi akube khona i-ekthe naleyo ezanela ukubana omama bengancindezelwa kube le-equality ngazokuthi sokubuya ezindabeni zenu zamaposition kungazowakhangela omama phansi isebenze kuyo uyiqasele kuma-political parties ngoba ikho okulenkinga khona kakhulu kuma-political parties. Umthetho awube khona ungekama-political parties ebekwazi ukuthi umnato ufika ezikhundleni ungakwakhetha izikhundla omama lawo ebeeliphinzeni
kube yi-50. Intambo ogatsha olubona ngabesifazane kanye lamabhizinisi amancane uNkosikazi Sithembiso Nyoni ugcizelele lowo mbono esithi isisekelo sombuso sicacile nxa kukhulunywa ngokulinganiswa kwamathuba abesifazane labe silisa kodwa udubo olukhona ngolokuthi amabandla yiwo angasilandeliyo.
Responsibility of each political party to abide by the constitution. The constitution gives us amalungelo wonke ukuthi sibe equal to men. But then ama political parties are not following that. I think that this meeting was about that. Kusisekelo very clear. There should be no discrimination. There should be 50-50.
Kodwa owake waba ngumgcini sihlalo ogatsha lwabomama kubandla lezabo osengowebandla lezano PF uNkosikazi Gertrude Makhwila yena uthela nxa abesifazane bebaningi ukwedlula abesidlisa ngesikhathi sokhetho kumabandla abesifazane kabasekelani. Uthe aluba bengasekelana bengathola amathuba okukhokhela alingana labesilisa.
Iproblem esinayo yithi omama yithi esithi ma unye umama efuna ukuma laphandle singamvotheli sivothele omunye ubaba. Iproblem kithi thina omama njengabomama amabandla wona ayakuwamukela manje antsho abomthi ngesinye isikhathi ma kulobu zini antsho lakithi emabandleni nendime lomunye umuntu ongubaba laphandle ngifuna ukuthi bangivothele abanye omama abakuvotheli bavothele omunye ubaba esizivulalayo njalo omama sibaningi elizweni leZimbabwe kuzilobaba.
Amabandla ezombusazwe lawo alobise imbono yawo kusivumelwano esokuthi azaphakamisa lokusekela abesifazane lokubapha amathuba alingana labesilisa kumncintiswano wezihlalo ngesikhathi sikhangelane lokhetho oluzayo lonyaka. Ngimelele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingugeino Gumede Saidi.
Siyabonga Magumede. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uselaye abalwa impi yenkululeko ukuthi bengenzi umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress bame kuze kwedlule ukhetho. Amazwi kaMnangagwa ethulwe ngumphathintambo ezomvikela uNkosikazi Opam Chinguri Kashiri. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lilodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka engamachumi amabili uRosalind Ncube owelokitshini lephelandaba obotshelwe ukususa isisu walahla usane lapho okulahlwa khona izibi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngiyalibingelela lonke ngithi happy 20 years. Ngisemsebenzini onomhle kangako sasisa konke kusihluphayo benginxusa ukuthi ngingabe asihawukele. Kuye kutholakala ukuthi sincediswe kulama-election ngisola lawa angafuna ukubamba nabo labanye abenza i-tribalism yabo.
Salibonani mphakazi bomhle, salibonani indawo zonke lapho elikhona labasakazi bethu indawo zonke. Siyabonga indaba elisisipha zona. Mina bengifuna ukubonga kubabona udenda indlela akhuluma ngayo ngiyabonga amazwi akhe lamagama akhe ayisikhathele abantwana bayafeyila zonke indawo zemathebhelini uqinisile impela lubaba kuthiwa ngukuthi agwashe mayethi kwafakwa indawo zakhona ngale duzele mashonaland ukuthi vele ebaybridge angithi bandesisishona lapha that's why befaka abantu besishoneni vele ngabesishoneni bodwa bakhona phanabalayo indawo azibalayo izindawo ezilutshwane ezikhona ngale duze lapha esishoneni but ngapha emandebeleni akabali ngoba uyazi ukuthi vele kufa kwamashona ukuthi azobulala ulimi lwesindebeli so angazi ukuthi wayi lubaba uthong ukuthi akwashe ekhuluma into engekho ukuthi sokwafakwa amatichar ezindaweni zakhonapho ukuze afundise abantwana bona besazi ukuthi esindebeleni bagcwalisa amashona angazi vele le milomo yabo ayisesabi ukukhuluma into engamanga ayisesabi vele sebekhuluma nje ngoba uNkulunkulu abasamesabi bona uNkulunkulu wabo sekungupresident wabo lo bathumayo ukuthi yenzani into embi beyenza kati kabakafaro babethi mabethunywa kudala bayenze lokho angakutshongo ngoba babemesaba uNkulunkulu bona uNkulunkulu babamesabi kodwa one day it's one day uNkulunkulu uzobabonisa ubukhulu bakhe kuzophila konke lokho abakwenzayo ngithi benzele izisu zabo ngiyazi kuzophila njalo sokuseduze ngayizwa inkonzo ikhala kakhulu sizodabo uNkulunkulu mina ngifisa azibona ngathi samandla akhe ngibo bonke laba abafakwe phansi kuka president ukuba bahlukumeza abanye abantu ngicela uNkulunkulu azibonakalise amandla akhe ngiyabonga
sanibonani sanibonani bafowethu bonke nje basakazi bethu abahle asibonge vuka kanti mfowethu nama-ke procedure nje esivivaneni mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu ngendaba nje enisinika zona usuku nosuku ngithake ngizwe ngizwe ndoda labaduma lakhe lokho eqhubhize ekhohlisa abantu ekhohlisa abantu ayokhohlisa abantu mhlawumbe iy'ngane ezincane noma mhlawumbe uzokhohlisa bona ugrade 1 thina sesibadala singaka nabo abadala abahlala ekhaya bayazi ukuthi izanu p f ayikho into eyenzela abantu bangaka abantu mfowethu abaphume njengamanje bephumile bengaphandle kwelizwe beya ngaphandle kwelizwe beyazama amadlelo aluhlaza kunobani kha umntwana noma engaqeda ngisho noma eyeka isikole nje ufuna ukuya ngaphandle kwelizwe ngoba kunzima lapha komila kunakwani yena uthi unabantu abaqhashileyo ngabantu abangaki labo ekhohlisa abantu ungaqhasha umuntu uzomnikeza 200 rand ngenyanga yini lo ukukhohlisa abantu nje engithi hayi kodwa bakwethu asiqiniseleni izanu p f hayi izophuma nakanjani nakwakuko kunganasiphedo yonke into inesiphedo kuze wathi omnye umfowethu wathi inyoni noma ingandiza phezulu kodwa ekugcineni igcina phansi so naye kwenzeka lokhu kuyafana bonke omnankaka laba into esizozofa lezi kuyafana ekugcineni vele bazofa abanachoyici no bengathi uNkulunkulu mkhulu thina siyathandaza imithandazo yethu ayiweli phansi kuzothatha isikhathi kodwa uNkulunkulu uzosiphendula asibekezeleni sonke emazimbabwe amahle kuzoze kulunge ngiyabonga fuka kanti engabe mude kakhulu asixolise lapho masingidla isikhathi sakho kunale ndoda lena loku icele ukuthi ibulisa bani bani othi ngihlandla wakuphi kubhayi icela mfowethu usidlalele abantu lapha abafaka impono ebalulekileyo mfowethu hhayi lowo muntu uyabe bulise ebuze ukuthi yena inkomo zakhe kanjani ngapho linjani ngapho hhayi lokho mfowethu akusizi ngalutho siyabonga fuka kanti amen
siyabonga bayithi siyabonga ukustudio sen esikukhanyela kakhulu yifacebook not isiso zamareporta siyabonga ubaba unkomo one of the reporters zestudio sen yi-very face not taking side siyakubonga kakhulu lokho abanye ingani professionalism sisenilibale kakhulu sibonga unkomo youare still strong in things say and reporting to us ukuze thina abalaleli kube yithi esi-analyze don't analyze inkulumo zabanye zama-politicians wa siyacela
bonani sanibonani kwento bakithi linjani ngezindawo siyabona nje ogogo labokhulu laba bezanu p f labantu sebegugile omnankakho avela kula nto enhle abangafa bayenza bagugile laba abantu bakhohlakhele kakhulu akuso abantu abangafa bayenza into eraiti ngezizo zabo ezimbi abazenzaebantwini izenzo zabo ziyabonisa ukuthi vele akula nto abangayenza enhle emphakathini ngendlela ababusa ngakhona ilizwe ababusi kahle ilizwe laba abantu batshontsha too much yikho ubona ilizwe liqina litshona ligugudeka lisiya phansi phela ilizwe lakithi alibi lobubelo kambe lizwe bani lingelamali lona lizwe bani lingelamali yalo loko ligugudeka litshona lisiya phansi lizwe lobulwa yibusela lelo corruption too much kulungiswa ithatha amaphoyisa ayifaka endleleni ukuthi ethathele abantu imali. Umbuso bani omubi kanjalo? Abantu bethathe begcwalise emajeni, abantu behlupheka be kodwa lokho okwenza okwenziwa ngumnankagwa. Kambe uzothi ezikhohlakali uzoyenzani into erayini? Into ekhayene komnankagwa yini? Laba bantu ngeqiniso vele sebebhugile la. Nokuthi embusweni bayalelani, bayalela ukwenzani, just bayalela khona ukubulala abantu, bayalela khona ukuhlukumeza abantu, bayalela ukusela. Enye into abayalelayo kade yini abayenzayo engabonakaliyo. Ukuzathi kulungisa umgwaqo kufaka isikontrinyana sekubatshazwa iminyaka wonke, kanti umsebenzi wabo ngowani wona? Angithi imali zabantu ezamateksi.
Lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende welemelika. Elemelika lamazwe elidlelana lawo ukulwisana abahlamuki be-ISIS lizimisele ukuvimba ukuvuselelwa kwenhlanganiso yalezi zikliwi kwele Iraq le-Syria. Bayazi ingozi enziwa izikliwi lezi kwamanye amazwe abalisa kuzwekazi le-Afrika. Uphenyo lwe 2022 Global Terrorism Index luthole ukuba izwekazi le-Africa yilo eselibonakala njengesigodlo sabahlamuki. Kumnyaka odluleyo, izwekazi le-Africa libe yilo elilobudlwangudlwangu obuningi kulamazwe wonke obubangelwa ngabahlamuki laba obufika kusilinganiso esingamachumi amane lasithoba minwembili ekhulwini 48%. Isiphathamandla esicebisa uhulumende u-Senior Advisor for Special Political Affairs umnumzana Jeffrey De Laurentiis utshele ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations Security Council ukuthi inhlanganiso ye-ISIS le-Al-Qaeda lengatsha zayo baqhubeka besebenzisa ukungezwani kwenkokheli yezwekazi le-Afrika ukufaka umfutho kunhlelo zabahlamuki laba behlomisa abantu ngendlela zabo. Ubugebengu lobu bubonakala kwele DRC ekuqaleni komnyaka. Mhlazi ku-22 ngoZibandlela kubulewe abantu abangamachumi amabili lambili 22 ngemva kokuhlaselwa kwemizi yesiqindi seMakugwe esigabeni senyakatho yeGivu. Inhlanganiso ethiwa ISIS DRC eyazakala njalo ngelokuthi Allied Democratic Forces kumbe ADF yaziveza ukuthi yiyo eyenza lesi sihluku. NgoZibandlela 15, inhlanganiso yinye yaqhuphula ibhomba esontweni yesiPentecost edolobheni likaSindi kwafa abantu abalichumilane kwalimala abambalwa. Umanyano we-United Nations uthi inhlanganiso ye-ISIS DRC ngenye inhlanganiso ezilolunya ezilobudlwangudlwangu njalo zilobudlelwano lenhlanganiso ye-Islamic State kuzwekazi le-Afrika. Kusukela ngenyanga kaMabasa ngomnyaka ka-2022, linhlanganiso ibulele abantu abafika phose amakhulu amane 370, kwathunjwa abanye abaninginengi. Ugatsha lobudlelwano lamanye amazwe olwe-US State Department lwaqamba linhlanganiso njengengxenye yenhlanganiso ye-Islamic State eyamalwa ecatsha kumbe i-Foreign Terrorist Organization ngomnyaka ka-2021. Ekhuluma lentatheli zindaba, usikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano lamanye amazwe olwe-State Department umnumzana Ned Price usole ubudlwangudlwangu lobu obe-ISIS. Siyaqhubeka sisola inhlanganiso ye-ISIS DRC ngobudlova lokubhomba abakwenza uzulu walesi sigaba se-DRC, utsho njalo. Iqiniso lokuthi bahlasele isonto kwenza isihluku lesi sibe sibi kakhulu. Ukunqoba inhlanganiso ye-ISIS kusigaba se-Central Africa, elimelika selethese izijeziso inkokheli ye-ISIS DRC labayiphathisa ngemali. Elimelika lisebenzelana lenkokheli ye-Afrika kwezombusazwe okhululekileyo ezomvikela, egcizelela ukwakhulunywa ngocebisa uga ugatsha lwesigodlo se-White House olubona ngezomvikela olwe-White House Homeland Security, unkosikazi Liz Sherwood Randall owatshela ugatsha lwe-Security Council ngolwezi. Uhlelo olubalulekileyo oluzalwisa amalwa ecatsha la kuzwekazi le-Afrika kuzamele lukhokhelwe izizalwane zamazwe la esisebenzela kuwo. Elemelika ujonjalo liyama labo hulumende be-Afrika abalwisana lalobo budlova nsuku zonke. Lo ke bekungumbiko kahulumende welemelika. Usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Isikhathi njengoba singasavumi ukuba siqhubeke sisonke, okwamanje sengiyalivalelisa ngelifiseleke impela sonto elithukela. Sidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30 la kusasa langesonto 7:30, kodwa ezakuseni ngomvulo. Igama ngu Chris Gande.